Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 9 kumabasa 2018 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Luhambo lwabomakhelwane njalo njengoba sisazi ukuthi uPresident Mnangagwa sadinga ukuthi ahlonipheke emazweni abonakale njengomuntu ongene embusweni ngendlela eqondileyo.
Umongameli wakwele Botswana uza kwethekelela kwele Zimbabwe ahlangane lomongameli Mnangagwa namuhla bekhulumisana ngobudlelwano phakathi kwamazwe omabili.
Bona bamelele ama-elections la kodwa baqalisile ukuyengeza inyindlela engathi yi-carrot and stick ukuthi yabona nayo ukuthi hayi futhi ngiyenza kuhle lapha abantu laba balakho ngiyesekela.
Kambe singabona ele Melika liyekethisa na kuzijeziso elazethesa uhulumende wele Zimbabwe ngemva kokwethekelela kwamalunga alo edalele ephalamende eHarare. Siza kuzwa imbono yengcwethi. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati uzamiswa phambi kwekomiti edalele ephalamende ebuzisiswa ngokunyamalala kwamadayimana eMarange namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati namuhla uzamiswa phambi kwekomiti yedalele ephalamende ebona ngezenjiwayo ebuzisiswa ngokunyamalala kwamadayimana eMarange. Iphephandaba leHerald lithi uMohati uzamiswa ndawonye lowayengumphathi wogatsha lwabacuphi kuhulumende kaMgabe umnumzana Didimas Mtasa kanye lowayengumphathi ntambo wezomvikela umnumzana Sidney Sekeramayi. Amalunga edalela ephalamende akhangelelwe ukubuzisisa abathathu laba ngabakwaziyo ngokunyamalala kwamadayimana angena ku-$15 billion. Umongameli wakwele Botswana umnumzana Mokgweetsi Masisi uza kwethekelela eZimbabwe namuhla lapho azahlangana khona lomongameli Emmerson Mnangagwa bekhulumisana ngobudlelwano phakathi kwamazwe omabili. UMasisi ube ngumongameli weBotswana ekuqaleni kwalinyanga ngemva kokuthiya umbuso kukamnumzana Ian Khama. Umnangagwa uke waya kwele Botswana ngonhlolanja umnumzana Khama engakasuki embusweni. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sibanda ukuthi kukhona yini okungasiza iZimbabwe uMasisi lomnangagwa abangaphuma lakho kumbe bayahlangana nje okwabomakhelwane.
Ngibone ngani mina lokuhambo lwabomakhelwane njalo njengoba sisazi ukuthi uPresident Mnangagwa sadinga ukuthi ahlonipheke emazweni abonakale njengomuntu ongene embusweni ngendlela eqondileyo. Siyazi ukuthi uzazama ukuthi avize abanye abakhokheli isifika kakhulu labo abasanda ukungena embusweni ukwenzela ukuthi kukhanye ngani ulokuthatshelwa ngamazwe amaningi. Njalo njengoba sesike sabona ukuthi izenzo zakhe uPresident Mnangagwa watshengisa ukuthi ubukhokheli belize ngani abuqondisisi kahle, azibona ukuthi kukhona okukhulu angakuthola kuvela kuzele eBotswana. Njalo iBotswana ayilakho ekudingayo esilakho thina ekuswelayo. Ngakho ambona kusiba lo mkhonomi kumbe kusiba le nkulumo ezingancedisa elizwe leZimbabwe ezingasuzi zepolitics.
Thina akukho yini esikudingayo eZimbabwe esingakuthola alubana uMnangagwa ethe wakhulumisana nalo Masisi kuhle?
Udubo olukhulu ngolokuthi singaze sikhulumisane laliphi ilizwe phansi lonke nje lapha emhlabeni jikelele. Ngathi singelawo amankampani aphuma kwelakithi, azalwe kwelakithi, alamahofisi amakhulu akubulawayo kumbe eHarare kumbe eMasvingo kumbe eGweru, akule singakuthola kwelinye ilizwe ngoba siyabe sicela bona ukuthi babuye kuzohuquluza kithi. yikho bengisithi mina ngike ngatsho embane emalangeni adlulileyo njalo ukuthi hayi upresident uMnangagwa kufanele ukuthi ame ukugijimela ngaphandle esiyaxoxisana labanye abakhokheli engakaze walungisa ekhaya. Bekufanele aqala akhe imiduli ngapha kwele Zimbabwe, imiduli le engiyitshoyo ngamankampani azukwenza izinto ezingathengiseka kwamanye amazwe, kumba angaphuma aye ngaphandle ephethe ubuciko lolwazi ayincedisa kwamanye amazwe njengendlela leyenziwe yizizalwane zeZimbabwe eziphume zile mfundo ziyithengisa ngaphandle zithumela imali embe ekhaya. Bekufanele akhe ngekhaya amankampani afana lawona la azabe ethengisa, kumbe singathi lulwazi nxa kungekho izinto esingazivumba ngezandla bese sithole ukuthi sibhadalwe ngendlela yokuthi akukho lokho. Hhayi, sidlala nje amadlwane, sisenza into engeke yaphumelela, singaze sithole abantu abasithandayo okungakanani.
uMnangagwa uthi ilizwe kalilayo imali yokuvuselela amankampani, yikho nje chicha esiyale lale emazweni achiyene.
Lokho ngibona kuwehlile kukwazi ukuthi umkhonomo welizwe wakhiwa njani. Ubengafanelanga akhe ngendlela yokuthi udinga imali eningi kakhulu. Bekufanele uqale kungamankampani amancane. Angithi uyabona ukuthi okuvele kutshengisa ukuthi uyehluleka, ungakhangela uluhlu lwakhe loyena luphumisileyo lungcolisa lugcoba amankampani amaningi amancanyazanyana laphakathi laphakathi ebukhulwini. Kutshengisa ukuthi ngakwazi ukuthi okuqakathekileyo khona kuyini mpelampela. Umkhankaso bekufanele awenze ongancedisa ukwakha ilizwe ngaphakathi yikuthi khathesi ngabe useqeda amalanga amaningi akwanisa inyanga zonke esembusweni egijimela kubo African Union lakubo SADC ecela ukuthi ngicela ke linginike okuza imali lana okuncane okuphuma kini okuthi ngiqalise amabhizinisi. Walwisana lobudlobo bokuntshontshwa kwezimali zikahulumende, khonokho bengibone ngani kungenza lula. Imali aseyisebenzisile yona yodwa nje leyo eyokube engene endizamthumeleni kusisa kwamalanga imali ebingabe siqalisa inkampani eyodwa ekhangelane lezinto ezingenziwa ngabantu beZimbabwe ngoba befundile. Ngabe usilethe abantu beZimbabwe baqalisa ngoba inkampani zezinto esingathi ngezi strategic ukuthi uyabe sihamba kathi sesiye eBotswana sithi mina hayi ngile nkampani yama-architect, ngile nkampani yabantu abakhayo, ngile nkampani yabantu abenza lokho, singalincedisa laphana ukugebha ama-diamonds ngendlela enjenjenje ngoba sile nkampani leyi liyinike umsebenzi. Khonokho kungaluqala kwezinto ezinkulu kakhulu ezifuqa ilizwe leZimbabwe lisiya phambili kungathengisanga umhlabathi wonke welizwe njengalokhu akwenzayo uPresident uMnangagwa.
Isikhulumeli sikaMnangagwa uMnumzana George Charamba uthi izithelo eleZimbabwe elizazithola kunhambo zabo lezi zedlula kachana imali abayisebenzisayo besiya emazweni achiyeneyo.
Yikungazi ke phela ngitho cho Charamba labakade basukela beuhulumende udube sikhuluma ngalo lwenzakala bekhangele. Yikungazi nje kuphela njalo yikukhuluma nje okwezisizo zikaamukela udube silalo yilolu. Nxa umkhokheli welizwe phuma esiya ngaphandle akala malaza yiletha ngoba uhamba uyathenga, angaze ngimbone mina umuntu ophuma esiya ezitolo esiyathenga aphenduke ephethe imali. Umuntu ohlale ngegijima esiyashupa ucina engumyanga opheleleyo onukayo. Siyabona amazwe afana labo Sierra Leone abathola abakhokhela abafana naye nalowo khona manje besenza yena linto ayenzayo, bathengisa abaze bathengisa lama-airport yonke into lemigwaqo lama-mine onke abalawo belethi izinkampani zamanye amazwe zizokwenza leyo msebenzi. Namhlanje leyo lizwe alikwazi lakuzixakulula lisebuyangeni obuwukuthi kakwaziwa lokuthi kungenziwa njani ukuthi lisizakale. Ngibone ngani izenzo zikapresident uMnangagwa nabantu abasemaceleni akhe abangananzeleli ukuthi lobi ingazibe yi-200 million, ingazibe yi-10 million iyakwanisa ukuthi ihlanganise abantu beZimbabwe abalolwazi abafunde eyunivesithi yaseZimbabwe, eyunivesithi yase-Middle State University, abafunde enasti koBulawayo, yabahlanganisa babangu-10 babangu-20 baba yinkampani engahamba iye eSouth Africa iyenceda ngolwazi. Ulwazi luyathengiseka kodwa kuyake kufuna abantu labana bakhiwe babe le nto ethiwa i-business plan. UPresident Mnangagwa sihambe bathengisa ke sithi hayi ngile nkampani mina ephuma kwele Zimbabwe incane kodwa ngenza ukuthi lokuthi kungasuku zatshwala leyo nkampani izakhula iyabiletha umnotho kwele Zimbabwe. Kodwa kakuthengiswa ngamhlabathi, kakuthengiswa ngama-railway, akuthengiswa nga-airport, khathesi uyabulali eZimbabwe kuyabe kungathengiswa nga-eZimbabwe.
uDokotela Nkululeko Sipanda ucubungula ezombusazwe sixoxela ekwelebhilithane. Isiphathamandla somanyano we-European Union esibona ngobudlelwano phakathi kwalomanyano lamanye amazwe umnumzana Neven Mimika ofike izolo eHarare uzahlangana lomeya weHarare umnumzana Ben Manyenyeni lamhlanje bekhulumisana ngenhlelo lomanyano oziqhubayo kuleli dolobho eziphathisa uZulu. Umanyenyeni uthi lomanyano ungumngane weZimbabwe omkhulu njalo ulenhlelo ezinengo zenzela uZulu ezigoqela eziselokitshini leMbare. UMimika uthi uzahlangana njalo leziphathamandla zikahulumende ezigoqela umongameli Emmerson Mnangagwa. Uhambo lwakhe lulandela olwequla le-EU ebelizohlola amalungiselelo okhetho. Iqula lePhalamende yaseMelika elize eZimbabwe ngeviki edlule lahlangana lo Mnangagwa labakhokheli bamabandla aphikisayo abagoqela umnumzana Nelson Chamisa lona lisuke elizweni izolo selibuyela eMelika. Iqula leli belikhokhelwa nguSenator Chris Coons kanye loSenator Jeff Flake. Sibuze incwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele ukuthi iqula leMelika leli lingaba lisudisekile na ngomumo weZimbabwe okokuthi lingayekethisa izijeziso elazifakela uhulumende weZANU-PF.
Ngibona ngani abantu abaningi nje umhlaba wonke jikelele bale confidence abalayo kunomzana lo obusayo kulezi nsuku u-Emmerson Mnangagwa. Abaningi bakhona babuya bekhulume laye behambe bele hope yokuthi into zizaba right. Ngibona ngani ama-senators ana lawa bazadlala indima ekuthini bezama ukukhuluma labanye ukuthi indaba ama-sanctions yesulu eZimbabwe. But also ngibona ngani okunye kuyanika i-pressure kakhulu ku-Emmerson Mnangagwa ukuthi lolu khetho olubuyayo make sure ukuthi ukhetho lokho nalabe li-free lufe ngoba sebona ukuthi ku-possible ukuthi engethe abantu bakwamanye amazwe okuyinto kade bengakwanisi ukuyenza belokwabo umgabe. So ngibona ngani kuzamenza ukuthi laye nxa abantu befuna ama-reforms ewayenze because ngibona ngani bamtshelile lapho ukuthi hayi thina njengeMelika ukwenza ukuthi sisebenzela lawe kumele ube lama-elections a-free and fair, kumele lama-reforms athize afunakalayo. So ngibona ngani kuzamfaka i-pressure khonokuyana and labo balakho kathesi ukuhamba besithi hayi sibonile eZimbabwe into ezihamba kuhle.
Ngamanye amazwi kungaqhutshwa ukhetho olukhululekileyo oluza kwamukelwa ngabamabandla aphikisayo lomhlaba jikelele kulapho iMelika engesula khona lezi zitsheziso.
Ye, uzacabanga ukuthi i-committee le foreign affairs le bathi bona bamelele ukuthi Mnangagwa enze ukhetho olu-free and fair but also bafake ama-conditions amaningi okuthi kudingwe abantu abanjengoJamara bakhuluma ngento ze-national healing lento ezinjalo. So mbonani bamelele ama-elections lawa kodwa baqalisile ukuyengeja enye indlela engathi yi-carrot and stick ukuthi yabona layo ukuthi hayi kuthuthi ngiyenza kuhle lapha abantu laba balakho ukungesekela yike mbona khona ukuthi izaba le-pressure leyo ukuthi ebe lawo ama-elections lawa awenze ngendlela efunwa ngamazwe omhlaba la ukuthi ama-elections akhona awenze ngama-conditions azayenika wonke umuntu ithuba lokuthi awine ama-elections lawa.
Wona umumo oselizweni sikhuluma nje kwezombusazwe yebo kungaba lokufuthelana lapha lalapha ya kodwa alukho udlakela esivama kulubona nxaso kuyiwa kukhetho. Ubona umumo lo uqhubeka yini unzinzile kuze kufike ukhetho mpela?
Ya angibona ukuthi Mnangagwa uzasebenzisa i-violence kwezinyabona ngisekwazi ukuthi ayisebenzi. Ukhona okunye ama-methods angasebenzisa mhlawumbe ukuthi ecile kodwa ngibona ngani ukhetho luzawayenziwa ngendlela okuthule kungela muntu olwa lo munye. Uzabona ukuthi lapho kube lama-cases e-violence khona amapolisi agidimile abopha abantu laba ababe-involved kwi-violence. So ngibona ngani yena uzimisele ukuthi kube lo khetho olungeladlame kungelakuthana ukuthi uzawina hhayi sesizabona ukuthi zinxa yewina uyabe wine njani.
Umanyano we-European Union wona ulequla elifike elizweni izolo sikhuluma nje lalo lizebona umumo wezombusazi ukuthi umi njani. Ubona beluphatha njani udaba lweZimbabwe ngoba siyazi labo balezijeziso abazethesa leli lizwe.
Mbona ngani abe-EU ngani bam ngithakazela umbeko ngathi baba welcome umnanga ukwedlula ama Americans ngoba esanda kungena lapha bakhuluma ukuthi bafuna ukusebenza laye bakhuluma njalo ukuthi bamelele ukhetho ukuthi lwenziwe ngendlela layo bona laba bafuna ukuthi uthola khona lwenziwe ngendlela eqondile but already kulama activities amanzi ama organizations zabo United Nations o UNDP asupporta kakhulu inhlelo eziningi ezeZimbabwe inhlelo zeHIV inhlelo zokufeed abantu inhlelo zemeze zabo national healing lento ezinjalo so already balama programs aseZimbabwe babuya nje lapho ukuthi bezokhangela ukuthi kuyini okwenzakalayo but bona ngani bayasuthiseka nje into eyenzakalayo and babona labo bemelele ukuthi ukhetho lwenziwe bese bekhipha ama-sanctions lawa nxa kuwukuthi akula nto emangalisayo kumbe mhlawumbe sisukuyatshintsha kulalokho okwenzakala kathesi
umnumzana Zenzele Ndebele ucubungula izombusazwe siqoxela ekobulawayo amazwi athi uzibani usetshenziswa yiZANU PF kumbe usethengwe yiZANU PF avamile kakhulu kubandla leMDC nxa kuthe kwabalo kwehlukana kwemibono ekudabukeni phakathi kwaleli bandla ngo-2005 ababe kucele likamnumzana Morgan Tsvangirai vethesa umnumzana Walshman Ncube icala lokusebenza leZANU PF kwaba yisona leso njalo kumnumzana Tendai Biti labanye ngo-2014 ekuphumeni kwabo ku-MDCT sokuyinsakavukela umchilo wezidwaba njalo lonyaka kulandela ukudabuka phakathi kwaleli bandla. Abecele elisekela umnumzana Nelson Chamisa bathi unkosazana Dokozani Khupe uthengwe yiZANU PF. Abasekela uMakhupe labo bathi uChamisa uludlawu lukamnumzana Emerson Mnangagwa. Ubuqotho bako konke lokhu asilabo njengomsakazo weStudio 7. Kodwa esikwaziyo esingakufakaza ukuthi ukwethesana umlando wokusebenzelana leZANU PF nxa abantu bethe bangavumelani ngumkhuba ogxilileyo kuMDCT. Siyebuze ingcweti kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana ukuthi kungani.
Okuqala kubonisa khona ukuthi iZANU ngokwayo ngendlela eyabusa ngayo ilizwe leli seyafana nalobuthakathi okuthi nje nxa umuntu umthukuthelele umzondele umqamba ngegama lokuthi uyathakatha layo injalo nxa umuntu efuna ukukuthuka efuna ukukuthethisa ukubiza njengesisebenzi kumbe lesisebenzelani seZANU kodwa okunye babugandi okuqakathekileyo ukuthi abantu bemabandla epolitika bakithi abaphikisayo kumele bazifundise ukujulisa lokwelula umqondo bafunde lo mkhuba wokuphikisana liphikisane lize livumelane besenza njalo bephosela inyoka yeZANU yona le ephilayo bona abantu beZANU bayabuthana balungiselela ukhetho ngakho ukubizana ngobuthakathi akukaze kwancede kuyafanana lokhana kwezimuli ezingakaphucukanga ukuthi omunye engaphumelele okwedlula omunye ukuthi lo ophumeleleyo ungumthakathi uyathakatha yikho okwenzakalayo khonapha abantu abayelula umqondo bajulise imimoya wabo bake beyenza ipolitiki njengoba isenziwa bakhaliphe bafunda ukuphikisana kungabi lezifungo zamajoyi lokuthukana kuza kwenza ukuthi sinqobe enkethweni ezizayo
ngezinye indlela uthi akula ubuchopho obujulileyo kwezepolitiki kuhlangothi lwamabandla aphikisayo
impela nxa bukhona ubuchopho obujulileyo kusho ukuthi kababusebenzisi kanti kuyini ukube siqamqamukana thukathukana siminyezelana sichithekana sisiya le kulokuthi sibuthane sibumbane senzeni iqembu elilodwa elikhulu elingasoze linqobeke elingasoze lichayeke iZANU PF sesiya ukuthi singabantu banye siqala ukusebenza sonke sakhula sonke embangazweni susizwa ukuthi ubantu banaba sakhulumisani sebafungelana ijoyi abasabonani langamehlo kubangwani kufana labazingela abaqala ukugwazana ngemkhonto begijimisa ibhalabhala bengali wisiphazi sebehlebelibanga ukuthi ngithe umlenze ngowami ngithe umkhono ngowami ngithe inhloko ngeyami lalelo bhalabhala lingabanjwa babugandi yibuthutho obungakanani lokhu abantu bakethi abakabezifundisa ukuthi babuthane baphikisane bathukuthelisane nxa bethi kusebenzisana kodwa kungafungelwani ijoyi kuqine kungasasebenzeki lo mbangazi wakhona ungasaqhubekeli phambili bawabanga kanjani amandla angabi khona ibhalabhala lingaweli phansi
khona ukuqamuqamuka kwamabandla aphikisayo la akuvezi yini macaphu ukuphulaphulana ukuthi abantu beZimbabwe mpela umbuso bayawuthanda.
Ye isiko lonjani leZANU-PF elithi obusayo sengunkulunkulu njalo sebandlele libusayo selelungelo lokuhlukumeza abanye selelungelo lokuthatha umhlaba ufunayo selelungelo lokukhuluma ufuna sokuthenza wonke umuntu afisa ukuba inkokheli ngoba ubukhokheli ngendlela umgaba ukhande ngayo wabubonisa ngayo benza umuntu ohamba ngenyawo odla ithwala ophuza amanzi akhumbula ukuthi sengumdali emhlabeni. So kuyakwenza ukuthi abantu bakithi bakithi baphithizele bagwencane banyathelane bezama ukuthi lani nyike sembusweni. Khonokuyana kumele sikhule sedlule kukho kunikwa namathuba kwazakala ukuthi hayi singeke siyibuse sonke ngasikhathi sinye. Abanye bayahamba phambili abanye belandele ngemuva. Lokwesaba khona kanti mhlawumbe laba bangangena bazangena bengasaphumi njengoba kungaphunywa ngendlela uba umgaba asifundise ngakhona. Kumele abantu banikane amazopha banikaze amathuba ukwenzela ukuthi abanye basekele abanye abanye labo kusasa basekele abanye kunikwa namathuba kube mnandi kube nje. Njengalokho abakwenza ezweni leBotswana ukuthi kuyathiyelwana umbuso.
Umnumzana Dini Zulu Macaphulana uhlaziya ezombusazwe sixoxela ekwele South Africa. Ingcwethi kwezempilakahle zithi kuqakathekile ukuthi amantombazana aleminyaka yokuzalwa ephakathi kwelitshumi lelitshumi lane ahlatshwe ijekiseni ye-human papilloma virus, yona enqabela igciwane elibangela umkhuhlane wemvukuzane yomlomo wesibeletho i-cervix cancer ngesiNgisi. Uhulumende uzasungula umkhankaso wokuhlaba amantombazana la kusikhatshana esilandelayo. Igciwane le-human papilloma virus lingena kowesifazana ngocansi esakhula lihlale emzimbeni okweminyaka emide. Esikhathini esiningi ligcine selibangela ikhensa yomlomo wesibeletho. Udokotela Mpumelelo Spanda uyachasisa ukuthi i-cervix cancer kahle kahle ihlasela abesifazana abaleminyaka emingaki.
U-AIDS group ngokwayo yona i-attacka kakhulu esibathi abomama aba-reproductive and omama abakwanisa ukuproducer something kwi-economy or abantu abaproductive kwi-economy. So kaningi kubosisi abancane ayivamanga but ngokuba i-HIV siningi kwatholakala ukuthi nayo ivukuzane sisiba baningi kubontanga kuma-20s uyithola kwesikhathi kuma-30s uyithola but ngokwayo yona yi-cancer eyandisa ukutholakala kubomama bakubo 45 nama 58.
Imikhuhlane eminingi kulezi insuku dokotela silobudlelwano obuthize. Umzekeliso iTB ihambelana kakhulu legciwane lengculaza iHIV. Igciwane le human papilloma virus lona galilawo umkhuhlane elilobudlelwano lawo elihamba lawo.
Umuntu umanqa ele HIV engatholakala ele human papilloma virus leyo iyenza ukuthi umlomo osibeletho ube lemvukuzane masinya as compared to umuntu ongela HIV. So i-progression from ukuthola i-HIV le to isikhathi umuntu okufuna kusiba umvukuzane womlomo osibeletho it can take as little as 5 years. So kuyadingakala ukuthi umuntu nxa e-HIV positive ehlolwa ukuthi umlomo wesibeletho wakhe awula-ke mvukuzane kumbe sekuqala ukuba nemvukuzane yomlomo wesibeletho.
Ngaphandle kwe-injection ehlatshwa amankazana le, yiziphi ezinye indlela zokwenqabela leli gciwane nxa zikhona?
Umkhuhlane lo kulesi wathi ngama-primary preventative strategies kube sokusiba lama-secondary preventative strategies. Ama-primary preventative strategies yindlela zokuthi umuntu engazivikela njani ukuacquire kumbe ukuthola i-HPV from the start. Njengoba sithe yona i-sexually transmitted i-HPV le kwabonakala ukuthi umuntu nxa engama ukwenza okwamacansi umntwana wesikolo engadileya i-sexual intercourse kuyandisa ukunceda lakho ukuthi engatholi this HPV virus. Kuzokusiba lezinto ezinjengokusebenzisa amakhondomu since i-virus le i-sexually transmitted. So kwabonakala ukuthi kungasebenzisa amakhondomu kuyareducer i-chance of transmission. And then kube sekusiba lezinto ezinjengokusokwa kumbe ukucircumcise-wa. It has been seen ukuthi kubobaba abacircumcise-iweyo ama chances oku spread HPV they are, they become lesser. So la yu ama primary preventative strategies. Then ama secondary preventative strategies. Ikhuluma ngomuntu osetholeke iHPV singafisi ukuthi isine iprogresse kumbe yahamba yakina yaba imvukuzane yomlomo wesibele. So isikhathi lesana ngasikhuluma ethi up to 20 years. Khonapho kulezinto kulama tests kumbe kulendlela esingazenza ukuzama ukukhangela ke umlomo wesibele ukuthi awukabi lemvukuzane.
Njengoba kuligciwane lemacansini lelito Tela Spanda, kusho ukuthi livela kubo baba.
Ah, ngeke ngathi livela kubo baba, but ngathi lispreadwa ngobaba.
Oh baba labo lingabahlasela kugcine kusiba ngomunye umkhuhlane.
Obaba labo lingabahlasela kugcine kusiba imvukuzane esithi i-glans penis kumbe iphambi kwesitho sabo baba. But i-cancer le ayivamanga njenge i-cancer yomlomo owesibeleko.
Ngaleyo ndlela akula sidingo sokwenqabela ngendlela isidingo lesi esikhona nxa kusiza kubo mama.
Akula sidingo esinjalo but sokwabonakala futhi ukuthi ukunceda futhi ukureduce ukuspread HPV labo abafana abancane bengabenefita from i-vaccination uma nxa amankazana lawo ebenefita from i-vaccination. Amazwe anjengabo America already anika i-vaccine kubafana lamankazana. Akusinto esanikwa kuphela amankazana ngoba sebabona ukuthi njengoba abafana labo bekwanisa ukuspread kumbe kube yibo the main source ye HPV leyo already ungamnika i-vaccine it means ukuthi yena akasoze ekwanise ke ukuspread ke leyo HPV later on in life.
Lo ngudokotela Mpumelelo Sifanda esixoxela ekobulawayo. Nansi impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe izolo. Iqembu leHighlanders linqobe eLenicroot nge-1-0, Cape United 2, Herentals 0. IShabane Mine bengujikilo panqa 1-1 leMotare City kwazothi EFC Platinum yanqoba iChapungu nge-2-0. Emdlalweni yeEnglish Premier Soccer League, iqembu leArsenal linqobe eleSouthampton nge-3-2 emdlalweni obuhlabuswa kwamagama. IChelsea le West Ham zona zibe ngujikilo panqa 1-1. Singene kumdlalo wecricket. Osanda xotsha esikhundleni sokuqeqesha iqembu leZimbabwe cricket, uHeath Streak uthi akusiloqiniso ukuthi ubandlulula abantu ngombala. UStreak ubephendula amazwi ethu lwengumgcini sihlalo weZimbabwe cricket uTabengwamu Kuhlani yena othi iqembu leZimbabwe lisanda kunqotsha emidlalweni yokudinga amazwe aza kuyadlala ku-World Cup. Velilabelungu abanengi ukwedlula abantu abansundu. Amazwi la athukuthelise uStreak, yena ongumlungu okhulele kobulawayo njalo okhuluma ulimi lwesiNdebele. Asizweni amazwi akhe awethulele uZulu izolo enkundleni zokuxhumana.
Injani bantu beZimbabwe? Kuqala ngifuna ukulibonga lonke isupport elinike yona ngesikhathi lesi. Okwesibili ngifuna ukuxolisa i-team yethu ukuthi ayingenanga kuSkomicho World Cup eka-2019. Sikhuthe ngembijana kodwa abantu bami emba khochamba thembile bonke lezisebenzi zami. Njalo ngifuna ukulibonga lonke elabuya lizosibukela lokusupporta ngoba latshengisa ukuthi iZimbabwe iyakhula. Okwesithathu u-chairman weZimbabwe cricket uthi mina ngizonala labantu abamnyama. Abantu abangaziyo bayakwazi ukuthi lokho kungamanga. Bonke even lama players bayakwazi ukuthi mina ngumuntu onjani. Ngiphila labantu bonke nanilandaba ukuthi umuntu isikhumba sinjani, igazi lonke libomvu phansi. Mina ngikhangela ukuthi umuntu ofisa ukuthi lizwe lethu liye phambili nguye ngimfunayo, nguye ngizabamba nezandla layo. Yena umkhuhlane enganika abalethi laba bantu bona bezikhulumele bona abatsho njalo, yena nguye obakhulumelayo. Asibone ukuthi kusokusiya phambili abantu baza kuthini. So lami ngiyalibonga ukuthi liyanika ithuba lokuthi lami litshele ukuthi kuhamba njani. Ekugcineni ngicela sonke sibambane izandla sikhangele ukuthi cricket iza kuya phambili. Ilizwe lethu mina ngiyalithanda, mina ngifuna ukuphila kilo, mina ukuthi ngiyekhotsha emazweni isiso sifiso sami. Yebo ngiyabe ngikhola imali kodwa mina ngifuna ukuba ekhaya. Ekhaya kuseZimbabwe endilani lina elisincedayo ukuthi sikhulise umdlalo wethu. Mina ngifuna ukuba lana. Ngiyalibonga kakhulu lonke.
uHeath Streak ngosanda xotshwa ekubeni ngumqeqeshi weqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wecricket. Kwanele mthwakazi zifika emaphethelweni ezekuseni kasihlanganeni kweza kusihlwa. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo.